Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-22 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu beqoxisane labazancintisa kukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo zithi kuphumelele lolu hlelo.
Kodwa esiqathi sakade sabantu becaca ukuthi abagangela ngumuntu oba lohlelo khathesi ngoba zefuna ukuvotelwa. Abantu bebesibadinga umuntu olembali ecacayo ukuthi vele usuke ngaphi esiya ngaphi.
Ukukhankasela ukhetho lwakusasa sokufike emaphethelweni osekusele ikuvota.
Sikusigaba sokuthi siqedise ukuthumela ngezigaba ngezigaba kumbe ngama constituency ama mobile observer ethu ayiwazabe hamba ehlolisisa labe singathi ngama polling station based observers.
Ivandla lesisi lithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama double candidates lwalungisiswa emhlanganweni owenzelwe kwabulawayo.
Nalukubana ubele iqiniso ukubana uhambe wayavota ngolanga likaketho ekuseni bevula wonke umuntu wobu ku-polling station uyevota ungaqeda ukuvota ulindele impumelelo yakho useduze.
Abevandla lesisi esigabeni seMalalume kuward 14 ePlumtree sebesole iziphathamandla zezanu PF besithi zisebenzisa ikliniki eyakhiwe izakhamizi zeMalalume ukukhankasela ukhetho zisenza ngani iklinika le yakhwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla ke njengensukwini siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzaqutshwa kusasa.
Asamben madoda siyovota.
Asamben madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asamben madoda siyovota.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu beqoxisane labazancintisa kukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo eyeMeet the Candidate series zithi ziyasuthiseka ukuthi ilizwe selilungele ukhetho lwakusasa. Zithi zona ukuze sizwe abakwenzileyo ukuthi baphumelele, usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Ambrose Bindi ongumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association ebiphatheke ekuqoqeni limihlangano.
Siyinhlanganiso yezakhamiza kobulawayo, ibulawayo Progressive Residents Association. Sibesebenza ke lapha sihlungisela ukhetho ukubana abantu sibahlomise. Besebenza lezi inhlanganiso ze-site. Sibuye sisebenze le Abacook Trust, sasebenza futhi le PVTA, iBulawayo Vendors Association. Esethemba ukuthi mhlaka 23 abantu bazabe sebebona ukuthi hatshi abantu labane sababona, sifuna ukuthi kwaba ngikhasi ongcono ngulo, ongaba ngumember of parliament ongcono ngulo, well, ngasihamba ngama-presidential, ngulo ngenxa yokuthi lawo bekhulunyelwa ngayilaba abantu ade bekhona. Isikhathi ezihlukene ukuthi umuntu athi sekhizwa ukuthi hayi lundivela simazi thina sikaze simbone lokuthi vele wavela ngapi. Besibalekela khonokho ukuthi abantu ababona abantu babebazi bangathi kusasa baqalise ukukhuluma izinto zokuthi umuntu wavela ngapi. So abantu babonile esethemba ukuthi bazwisisile bazakhetha ngendlela abakhetha ngayo. Besingeke futhi abesingabagqugquzela ukukhetha abani kodwa sithi bona abantu abakhona apha wena lo osomkhombile ngiyozabona nxa ungena ebhokisini ubona ukuthi uyamkhetha. Well, okunye ebese sikhuluma nxa sesiqethakele imhlanje besikhuluma kakhulu ngendaba yokuthi abantu bahloniphane, abantu babe lokuthula, abantu bangaxabani, bangaxatshaniswa ngokutshiyana kwembono, bangaxatshaniswa ngokutshiyana kwama-political parties abasuka kiyo, abanye vele bengama-independent kungabaxabanisi khonokho. So ke esilethemba lokuthi kukhanya ngathi i-message leyo lapha kobulawayo sibona ngathi ayi ngabe ingenile ebantwini ngoba iqinisweni kathesi njengobulawayo kulo silungisele ukhetho sokusebenziswa ezimbili asikahlani lobudlwangudlwangu kumbe labantu okuthiwa kade besilwa mebetshana. Xa ngabe ukukhona ingxenye yabo singakuzwanga sifikabe nje kungabantu engxenye yababili abathathu babe bangento zabo sibili kodwa eqinisweni wakathi sifuna ngathi hayi abantu bengathi kulokuthula lamalungiselelo sifuna ngathi ayahamba ngoba siyabona lapho ukuthi abantu izex yabona so abalapho ngelandawo zokuvotela ungelazi ukholo sibona ama tent asefakiyo khona kuyasithengisa ukuthi kuthi futhi hatshi into ziyahamba sibona ama tent sibone lamapolice asekhonele nama tent sibone futhi labantu bonayo bezekho ngabona abakuyo bazavotisa abantu labo siyabona bephithizela khonapho ezikolo lapho kuvotela khona siyababona bakhona sibona labona abazavotisa sifuna kulabantu abahamba abazavotisa basebesendaweni zabo esilethemba lokuthi kwane kuzahamba kuhle ukuthi mhlaka 23 ngo-7 o'clock owekuseni polling station avule bese sigqugquzela futhi abantu ukuthi bantu benkosi khona kwaye sasikuthi ukuthi ukuvota kulilungelo lakho oba yingxenye la ukubana uwenze isinqumo ngelizwe lakho so ke sithina asihambe emhlaka 23 ngobuningi bethu sihambe siyevota futhi sifike ngesikhathi singakhohlwa isikhathi sabekwa ukuthi ngu-7 ekuseni kuseyavalwa ngo-7 ntambama so ungamele u-7 wantambama hamba kusalesikhathi kwenzeka ukuthi ungafika lapha ingxenye ukuthi hayi ibizo lakho alikho lapha lilaphana wenele sokuhamba uye khona phana so ke isikhathi siqakathekile uya abantu sonke sivukele khona njalo sibele ingxenye ukuthi sikhethe lowo muntu esimfuna ngoba nxa singayanga abantu bazasikhethela abantu bese sikhala futhi kusasa so nanti thuba asilisebenziseni ngokuhlakanipha
abancintisayo laba abalehlelo ezilohlonzi na elizikhangeleleyo njengabalwela ilungelo loluntu njalo lingathi amalungiselelo aqhubeka kuhle futhi lilokho likhuthaza abantu ukuthi bayivota
kulabo abancintisayo yes bakhona abantu abalenhlelo kodwa esikuqathe sakade sabantu bebecaca ukuthi abakhangela ngomuntu obalohlelo khathesi ngoba sefuna ukuvotela abantu bebesibadinga umuntu olembali ecacayo ukuthi vele usuke ngapi esiya ngapi ehamba le community esebenza le community kumbe ekhuluma ngenhlelo zokudeveloper isigaba sakho yibantu bekudinga bathi lo bengazi osephonga uthakathi singenxa ukuthi sefuna zokulocate sefaka lokhu lalokhu abantu bese hatshi bo bathi umuntu onjalo uyingozi ngoba uyagcina sethe nxa esevotele futhi anyamalale aze ayibonakala futhi enxa sokusebenzayo sokusonda kuma-elections
lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Usithandekile uphinde waxoxa lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Electoral Support Network iZESN koBulawayo eyinhlanganiso ezahlola lolu khetho umnumzana Thembelani Dube kuze sizwe asebekwenzile.
Sinhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network isigaba sesikiso kathesi sesilungiselela esingathi khona ngama final stages before i-election ngakho ke sikusigaba sokuthi siqedise ukuthumela ngezigaba ngezigaba kumbe ngama constituency ama mobile observer ethu ayiwazabe hamba ehlolisisa labe singathi ngama polling station based observers so ke bayafakwa ngamaqembu kuza kuthi ke ngemva kwalokho babe sebesiye izindawo nokumele basebenzele kizo okunye futhi esikwenzayo ukuhlanganisa lama observer missions achiyechiyeneyo okwakhathesi sesihlanganele le Carter Institute sahlangana le European Union sahlangana le African Union sahlangana le SADC teams ezizwe zo observer ama election kwele Zimbabwe siyaxoxisana njalo le misakazo echiyachiyeneyo ukuze batsho ukuthi bebazi ukuthi isigaba singaphi kathesi siyahlola njalo lokuthi kambe ngaba ama-polling stations i-material yokuvotisa ingabe sifikile yini ikuhamba nje sikhangela sibona nje okwenzakalayo asi-interfila lutho hatshi ikubona nje i-activity engabe ikhona isenzakala konke khonokho-ke ukuthi abantu babekwazi ukuthi isigaba sesingaphe sokuthi abantu sebe-redini ukuthi sokungavotwa sizahlola njalo lokuthi kambe ama-voters rolls okumele abantu babone mhlawumbe be-check amabizo before i-election engabe khona yini kusukela kusasa njengoba kusasa kulilanga lokugcina singakafiki elangeni lokhetho sibambisane le-University of Zimbabwe sikhiphe njalo ugwalo olubeka sobala ukuthi nxa sikhangela ama-elections elizweni leZimbabwe kuminjani lugwalo-ke lwama-themes besingathi ulezi gaba eziyisikhombisa 7 themes abantu-ke bayakhuthaza ukuthi baluthathe lolo gwalo kumbe baludinge bazibalele bezwe ukuthi okuphakathi kuyini siyakhuthaza ukuthi abalufunayo baxhumane lathi baxhumane le nhlanganiso yethu ukuze balayelwe kuhle ukuthi bangaluthola njani So ngokunye sikwenzileyo ke njengenhlanganiso konke lokho sibambisane labacubunguli abasezingeni elikhulu e-University of Zimbabwe.
Alo ke ngumnomzana Thembelani Dube esikhulumeli senhlanganiso yeZesn kobulawayo. Kulunye njalo udaba ibandla lesi lithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama double candidates lwalungiswa emhlanganweni owenzelwe kobulawayo enkudleni ye White City Stadium. Ngesizwe ingxoxo ebesimele silethulele yona izolo esiyenze lomsekeli wesikhulumeli sebandla lesi umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Umongameli uphe commitment to the people of Zimbabwe and labantu ke bakobulawayo le mathebeleni ke jikelele ukubana ukungena kwe-TCC kuzalungiswa ke imigwaqo. Umongameli ubambe indaba zama-salaries kakhulu for civil servants ubana wonke umuntu ufanele ethole imali ethengayo above i-poverty data line, which is $500 kusiya phezulu, ekufanele ephiwe amapholisa, amasosha, amadokotela, onesi bethole imali ethengayo, amateacher bethole imali ethengayo iZimbabwe yonke jikelele. Njalo umongameli ukhulume ngokubana international fanele sejoyina inhlangano sezinjengabo internet Commonwealth njalo lokulungisa ke isikweletu selizwe to the IMF, World Bank, African Development Bank, labo Paris Club of Lenders and the Bank of England esile isikweletu zabo, and of course i-domestic debt ke yelizwe. Mongameli uchasise ebantwini ukubana konke lokhu kuzabe kunceda ukubana sikhiphe udubo ebantwini, sifake imithi ezibhedlela, sikwanise ukugcina izinduna labo sobhuka ekonti besetshenziswe ngama-political party. Konke lokhu ke kuyizihlelo ezingaphansi kwama-policies e-TCC. Kodwa into eqakatheleyo kubana sikhiphe ke isilo esesibulele ilizwe leZimbabwe eliZANU-PF, sikwanise ukufaka uhulumende ozakwanisa ukuhlonipha abantu lokulalela abantu.
Siyasibone kwesinye isikhathi abantu bebuya emaralini enu njengalokhu okwenzakale kobulawayo, kodwa ekuvoteni bevote bebebalutshwana. Akusoze kufane yini kukhetho lololuzayo?
Hayi, kube sobala kithi kulibona ke kumarali ethu singakayenzi inhlelo lesasile program ethi umgwazi ukutaza wonke umuntu ube ethi registered voter, yikho sithole ithuba lokubana abantu bonke abavotayo mhla 23 bekhuthaza ukubana bephume ngobuningi. Ngenxa yokubathi inkinga eseZimbabwe ukuthi oqala kuba kulabantu abacabanga ukuthi ukuvota kawuncedi, okwesibili kulabantu ke ababona ngani mina yami voti ke ingahamba nyefaka kulabanye abavotileyo. So yikho umongameli efake a specific message kuZimbabwe yonke jikelele ukubana nxa uyiregistered voter, thatha ke isinalo ukubana ubele iqiniso ukubana uhambe wayavota ngolanga likakhetho ekuseni bevula. Wonke umuntu wobuka polling station uyevota, ungaqeda ukuvota ulindele impumelo yakho useduze le-polling station ukubana ke sibe kwazi ukubana this time akula muntu ozakwanisa ukuthempa noma ukutshontsha ke izifiso zabantu.
Njengoba kobulawayo ekhona ama-double candidates, liza kuthatha njani?
Hayi, leyo ama-double candidates iphume sobala umongameli ube lethuba ukuyintroduce ama-official candidates awe-TCC ikakhulu ke endaweni kayasephumula. Umongameli uchase sobala ukubana usichelesile mahlangu nguye ke i-candidate yakhe emelayo ingu-member of parliament. Njalo umongameli uchasisile ukubana eNtumbane umuntu omela i-TCC nguPrince Dube ukubana bonke abantu abahlala eNtumbane bebe lolwazi. Njalo eChabalala ePhelandaba umongameli uchase sobala ukubana uGift Ostalos Siziba nguye ozamela ke inhlanganiso ye-TCC, labanye ke abanjengabo Patience Banda eCountry Park, labo Eric Gono eLobhengula, oDecent Bajila eLuveve, labanye abanjengabo Sarenda ke ebulawayo Central, labo Nicola Wasen ebulawayo South, labo Minenhle ebulawayo North. Bonke laba bengabantu ke abamela i-TCC, labo Manduna Enketa, bonke laba ke ngabantu abangaphansi kwe-TCC. Umongameli njalo introduce official ama-candidate wethu aye-TCC emakhansilini lokuveza sobala ukubana ozasimela ebe ngumeya uma thina sikhethwe ngabantu ngu-senator, former senator wakobulawayo osengu-councillor uDavid Coulthard. Niyabonga.
Lathi siyabonga mnumzana Gift Ostalos Siziba, ungumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kusenjalo abebandla le-CCC esigabeni seMalalume kuward 14 ePlumtree sebesole iziphathamandla zebandla leZANU-PF besithi zisebenzisa ikliniki yakhiwe izakhamizi zeMalalume ukukhankasela ukhetho, zisenza ngani ikliniki le yakhiwa nguhulumende. Iclinic le isungulwe izakhamizi ngomnyaka ka-2013 njalo ayikaphelisisi. Kodwa ivulwe ngummeli webuleli mayidalela ePhalamende olilunga leZANU-PF umnumzana Dingumuzi Phuthi ngeviki ephelileyo. yena othe umthwalo umtholampilo lo ungumzekeliso wentuthuko esilethwe iZANU PF esigabeni. Oncintisa kukhetho luka kansila ku ward 14 emele ibandla leCCC umnumzana Ephraim Mathalaza Moyo utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi izakhamizi zithukuthele ngokwenziwe iZANU PF. Uthi njalo kuningi azakwenzela uZulu engakhethwa.
Isigaba sami sehlukane kakhulu. Into yokuqala nje kubambanisa abantu ukuthi umuntu weChaguta, umuntu weGochombo, umuntu weMalopa, umuntu weMafeha babambanise kube umuntu oyiwane. Sengikwenzile, ngicabanga ukuthi into yokuqala ifuna ukwenziwa leyo. Sile clinic eyaqala ngo-2013 eyaqalwa yimi ngilomika lo Philip Mabena. Saba lo chairman wethu kwakuthiwa nguDuba Dube, saba lo vice wakho kwakuthiwa Milton Moyo. Sayiqala siseGoli, amshaya saqala singamadoda ngu-10. Lo secretary wethu general uFansen Ndebele ngabantu esaqala labo iklinika ngo-2013 eyayihlula ukuphela kuze kube namhla. Sizizophela namhla ngenxa yokuthi iZANU isifuna ukukampena ngayo.
Iziphi ezinye inhlelo olazo?
Kule kuholo yasala eMafeha ayifuna ukuqedwa njengesigaba sethu. Kule bridge eMafeha laphana likhona ngamva kweMafeha liCMZ yangapha eMalalumela lelifuna ukulungiswa. Kube sekusithi le preschool eseChaguta engekho. Kulabantu beGochombo abangela amanzi totally. Ngabantu engikhangelela ukuthi nxa ngingangena ngabalungisela amanzi. Njalo kule ndlela endaba ihambayo abantu bakuGochombo bavuka ngo-1. I'm sure abalali mabeza ebhasini. So ngenye into engikhangela ukuyilungisa umgwaqo osuka ekhaya labangcwele uhamba straight uzethi koGochombo yechapha sibabe ngapha. Kule mizini yakomkhenye ngapha kulabantu abaningi abahlupheka. Yizinto engikhangela ukuzenza. Sile dibha esali thenjiswa ngubaba kudala lelayilanga. I'm sure ngasikuka ngakhe loku u-MP ethu uzaligephe engayenzi lutho. Silamadamu. Ngicabanga ukuthi sekuze kwaba kathathu. Ubaba uMP simcela ukuthi kahamba ekhangela idamu leGwembuthi. Sasise komunye umngcwabo wavukebe ekuseni wathi uzahamba sitenxa sesifanele semjengiso wachiye ngahambanga la kathesi wabuyela samcela kazangayo. Izinto engicabanga ukuthi sifuna ukuzilungisa amadamu ethu wonke agqibelekile. Ngikhuluma nje asilamanzi manje inkomo zingacuba noma yini.
Indaba yeclinic yeMalalume oke wakhuluma ngayo ehluphayo kuhambe njani kahle kahle?
Ngiklinika kuyadanisa baba Nkomo. Kuyadanisa mpela Nkomo ngokweklinika kukhulumeki. Kuyadanisa kuyayangisa kuyethusa ukuthi ubaba uphuthi uMP ucabangeni ngoba ngicabanga ukuthi ilanga lokuqala wasithembisa ngisho kwakungoMay ethi uzabuya next week labantu baqhathile ubaba uMP bezoqedisa iklinika angazange abuye. Sagcina labantu sesizenzela simangele thine sebuye ethi uyavula iklinika mhla ka-17. Ebeka nge-2 days atshona sisebenzisa abantu nzima, abasebhuku besebenza nzima, abantu bemangele, abantu babuya bethwele imiganu, bavuke ekuseni bengabantu bathengele ukudla, abantu babuyele sebemangele, bayatshona khona. Akunengi vele engingakukhuluma Nkomo ngeklinika ngoba iklinika sazakhela, sizakhela thina, kuthe nxa isivulwa yangani ziningi izinto ezezwe nguhulumende. Engicabanga ukuthi kade kuyindlela yokukhampeyina ngokubona kwami. Kade kuyikhampeyini abantu kabajabulanga, abantu babe bethwele imiganu bengabantu abazabuya. Kuningi vele ngike ngikubale ngikuqede ngendlela ojahe ngakhona.
Alo-ke ngumnumzana Ephraim Mathalaza Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-ward 14 esigabeni seMalalume ePlumtree. Oncintisana lo Moyo emele iZANU PF umnumzana Experience Dube kaphendulanga imbuzo esemthumele yona kanti lo cingo lwakhe belungangeni. Umeli webulilima edalela eParliament njalo ngeweZANU PF umnumzana Dingimuzi Phuthi laye ubengadobhi ucingo lwakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi intengo yokudla lenye impahla ezitolo iqhubeka isehla ngoba uhulumende esethethe amanyathelo okuvimba izigilamkhuba ezivangela ukukhwela kwentengo.
iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi kule police abelilinde amaphepha ukuvota eJambezi duze leVictoria Falls ladakwa lazela lala latholwa ngabaholi balo liqhuba libhuqa obukabhuha. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani Master 7. Sibonge lapho inyoza ezimnandi. Sisigqugquzele lathi simemezele indawo ezindawo. Mina ngiwahlalela elubani. Malupano amahle. Ekanjana laphana konke senipholu komoza. Sibombo lupaswana. Konke ndwane le konke siyakhuluma laphana konke kubo wange Victoria Falls konke laphana Jambezi. Sibuyela lapha sithi Gwanda majawundeni sithi Blawayo Town Village. Votani konke labantwana kungabi lokwesaba. Akulampi evukayo. Lingabotshelwa tshani badala. Asambeni ngobunene siyevotana ndingethuselwa. Liqhuqhuzelela abanye hambani levota badala. Okuhle okutshintshayo kade sihawula kambe kunini. Sihawula singakwazi ukuhlala abantwabethu. Abantwabethu laba bayafisa ukubona oyise kodwa lamhla bamboni. Sibonge laphana singabi mude kakhulu. Siyabonga. Sengathi odele ingahambi yephezulu. Ngibonga laphana igama lami umuzi khona Nkomo.
Salibonani ku-Studio 7. Ngimzwile lo baba lo wasuka ku-MDC lo siya ku-ZANU PF eyikhulumela i-ZANU PF. Besemphomba ukuthi wayengasathuli nje bethi uma ekhuluma ngizwe kusiba buhlungu esiswini. Ethi ZANU yenza kuhle abantu begcwele emazweni, amamiliyoni abantu besuka eZimbabwe ngoba kakula msebenzi. Okwenzakalayo sibonile be-ZANU PF belokhu besidla igolide besiyalithengisa benotha labantu babo kodwa abanye belamba. Hayi le iphatha idliwe kawani.
Nokubona kwami ngibona ngathi konke lokho kwesi eMpumalanga noma abandla bangavota kahle akulathi into luzoba khona emathebuleni north lokusala emasayidini emathebuleni akulathi into luzoba khona because abantu laba badonsela ingulo esayidini lapo. So bayasisebenzisa kakhulu. Imingaki iminyaka besehle ukurenoveta imigwaqo eyathiywa ngusmith. Kusmith kathiya ngamabhilidi le migwaqo le ukwesihamba ehlathini. ZANU PF MDC kuyafana vele akulathi into luzoba khona. Abantu bangavota bejabulisa abantu ukuthi bavotele bawina kodwa okusalayo thina esibavotela asiwini lutho.
Linjani emsakazini e-Studio 7 olibingelelayo nkosi umfana ophuma endaweni yasenkala koDlamini. Yebo, bengithi ngike ngikhulume nojaha lo uWitness Dube othi usuke ebandleni le-MDC esiya kuZANU. Uthi ubone okuhle abakwenzileyo. Okwenziwe okuhle akubonile kuphi ngaphandle kokuthi ubone ukuthi ubelandela ibandla elingelamuntu. Njalo kubuhlungu ukuthi ubesuke wa-opposition wathatha abantu abaningi. Namhla utshiya abantu eganyeni phezu kokuthi yena nguyakade ebhizi. Simbone bangumsindo kumarali eyi-opposition. Namuhla nguyogijime buye lale. Uthini ngabantwana babantu abathile ezihlahleni? Uthini manje kathesi nxa kunje? Abantu kathesi abantu bamenza izanga. Mbona lo mfazi wakhe umbalekele wamshiya. Lo mfazi wakhe nxa ekhona kahle ambalekele angamthengi. Sengamthengisa futhi lo muntu.
Sanibonani ku-Studio 7. Onibulisayo ke lapha ngumdala uKhumalo. Ngilana eGoli bakwethu. Lokhu ngikulola udaba engangikhulume ngalo kuleli viki eliphelileyo. Elokuthi inkinga ekhona ngabotshamisa labomonzora. Laba bantu badlala draft badlala upeja ngabantu angeke bayikhiphe iZANU PF ngoba emini bangama opposition tambama bayiZANU PF sesu umonzola sewudlalile wakhe umdlalo eyakhe draft sokubonakele sokuseleke yena uJamisa manje ukuthi manje enze eyakhe draft ke manje. Last time wakhuluma ukuthi iZANU PF imsotsile, this time usahlela nje maplan akho ukuthi uzakuthi iZANU PF yenze njani. Uzabona nje after elections kukhona amangaza akhuluma ebantwini ebamba abantu amehlo. Kanti ke abantu abavuleki amehlo kebebheke kube umqondisi moyo. Yibo abantu abazaba nomhlahlandlela wabo. Lawa abantu nje umshona ukuthi akhiphe omunye umshona it's impossible. Lawa abantu zimbila zantabanye. Ake sivulekeni amehlo lawa abantu angeke bekhiphane embusweni. Ngoba emini bangokunye ebusuku kuyasetshenziswana. So umthwakazi nje akuvuleka amehlo. Akukuvuleka amehlo ngalabo abantu labo. Umonzo rawuthatha umbuso iMDC ikumakhuphi. Now seyidilize yonke manje. Ngiyabonga.
Salibonani. Salibonani Sithoko. Salibonani umthwakazi, umthwakazi omthe. Ngilibingelela. Ngeke ngizithokothe igama. Ngokho ngilibingelela ukukhulu ukuthokoza. Kodwa ukuthokoza kwami ukuhlangana lokudumala futhi. Ukudumala mbona abantu bakithi bembethe impahla zeZANU bonke. Kanti abantu bakithi uhamba njani kanti? Ngesikhathi yesi nje abantu sebejikile lonke selisebantu bakithi sobantu sebeyizana sokutheni kahle selikhohliwe lapho elivela khona yini bantu bakithi nake le ngidumazile kakhulu angifuni lokuzifigama kodwa ndidumele kakhulu mbona abantu bakithi begqoke impahla zeZANU indawo yonke kuthiwani makwenze
Studio 7 ngiyabingelela kubalaleli nabasakazi thanda ukuphikisana lo Anglestone lokho akukhulumayo ngodaba lokubuthana kwabalandeli be-CCC eWhite City uthi yena ubala into eziningi ukuthi abantu ade belaphana bona bonke abazovota this and this kodwa kuthe kugcwele kuthephama enkayi amalungayo eZANU PF ama-supporters eZANU PF azange ake avuye phambilini athi bonke ade bebuthene laphana kasoze bavote njanjani kuwesike ngifuna ukukutshela kucace uyabona bonke abantu ababuthana emaralini eZANU PF bahamba besiyalanda ukudla hayi ukuthi ngama-supporters keZANU PF labantu labana abantu ngabantu abahambele ukuya kudla kuphela so fanele uqhathanise khona lapho yebo ye bonke adibela phana eWhite City asibo bonke adibeza vote ngokunjalo bonke abagcwala emihlanganeni yeZANU PF akubona bonke abazovota njalo abantu abaningi abaya kuZANU PF bahambele ukuya kudla kuphela into ofanele uyazi leyo Anglestone lokho okukhulumayo njengamanga ususitwena ubungumqoqo amarali wapi uqoqela bani uqoqela iZANU PF awubali lapha iZANU PF yadliwa MDC kaMorgan Tsvangirai bala lama results bazokugcina kubunjwa uhulumeni obambana awubali uyajump ubale lokho ongasikho ngicela ukukutshela kusukusela namhlanje Anglestone Sibanda uyakwazi mathupha ukuthi iZANU PF ayikazi yawina ama election eZimbabwe ulamanga ayikazi yawina ama election aseZimbabwe ngiyabonga kakhulu basakaza ukukhuluma ngozinja ziyamkhokhona
lawo ke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika oyengumongameli welizwe uMnumzana Donald Trump usevume ukubhadala imali yesibambiso i-bail ezinkulungwane ezingamakhulu amabili $200,000 kucala lakhe lokufuna ukugenqula impumela yokhetho. UTrump ukhangelelwe ukuzinikela emapholiseni kuyonale iviki. Umthethwandaba wesigaba seGeorgia wamupha amalanga aphela ngolwesihlanu ukuthi azinikele ngoba engehluleka uzavalelwa esitokisini. UTrump wazi senjalo lamhlanje ukuthi kayi kuphatheka kungxoxompikiswano i-debate yabancintisa ukuba ngumongameli bekubandla lama-Republicans ezenziwa kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu baxoxisane labazancintisa ukukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo zithi lolu hlelo luphumelele. Ibandla le-CCC lithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama-double candidates lwalungiswa emhlanganweni owenzelwe kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Awunganelisanga ukuzwa indaba, ulakho ukuzwa ku www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.